Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuMabasa 2023 uKipstove. Endabeni zethu namhlanje.
Okwenzakale constitutional court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-constitutional court.
Idale le-constitutional court selithethe isinqumo sokuthi kumele kuhloniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MT16 ekuqaleni kwenyanga ezayo. Useyetheswe elinye njalo icala uMnumzana Job Sikala osihlale eChikurubhi Maximum Prison pose umnyaka wonke.
Ngisanda ukufika kwe-AA ngande problem, ngase ngiye-depression, sengiqalisa ukuba nama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi. Ngine-3 years engayenza khona i-program, sengareunite lefamily yami.
Utshwala sobutshiye abantu abaningi eZimbabwe bemaninginiki. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Icala le-constitutional court selithethe isinqumo sokuthi kumele kuhloniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe ngu-Chief Justice Luke Malaba ecaleleli eHarare emhlanganweni awenze lamagqwetha ebandla leli elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora. UMalaba uthe kumele amagqwetha kahulumende lamele ibandla le-MTCT aqale ukulungiselela abaza kwethula e-constitutional court ukwenzela ukuba luthoniswe kahle udaba lolumhla ka-8 kuNkwenkwezi. UMonzora uthi uhlelo lokudweba imingcele emitsha yokuvota olwe-delimitation aluqhutshwanga ngemfanelo ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission, ngakho-ke uthi kumele kudwetshwe imingcele emitsha. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi udaba lolu luzahlafunwa ngabahluleli bonke edale le-constitutional court.
Okwenzakale e-constitutional court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-constitutional court. I-case ngathi kumbe ibhentshi lonke kumbe ojaji bonke bazahlala mhla ka-8 May ukuthi bazwe lolu daba. Okutsho ukuthi labo abaphikisayo kumele bebe sebekwenze lokho mhla ka-24. Yikho uma ujaji abatshele khona ukuthi mhla ka-24 abaphikisayo sebebekile lokho abakuphikisayo, ngakho imibono yabo yokuphikisa u-4 o'clock wantambama mhla ka-24 engakatshayi njalo. Thina lathi sesibekile imicijo yethu njalo silandela khonokho abakuphikisayo mhla ka-27 yena linyanga kube sokusithi-ke mhla ka-28 ibhentshi selihlala.
Okwenzakale emthethwandaba kutshoni khonokho baba Dube?
Njengebandla le-MDC esikufunayo yikuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe lugxile emthethweni oyinsika yakho konke i-constitution. Liyasazi njengebandla le-MDC siyenza into ze-constitutionalism sesananzelela kakhulu njengebandla eseliphikiswe kwesikhathi eside ukuthi akulani ukuthi ngubani obusayo, akulani ukuthi izinqumo zenziwa ngobani. Nxa zingalandeli isisekela mbuso i-constitution ziyabe zingekho emthethweni, kazilandeleki njalo kazilandlela yokuthi ziphumise impumela efunakalayo. Ngalokho i-delimitation ka-president Mnangagwa leyi ayikho emthethweni emthethweni ngoba ayizange ilethe i-final report yabala kuhlabantu okuza kwenza ukuthi i-voters roll layo ibe iyakhelwe phezulu kobutsotsi osokuza kwakhela ukhetho lwethu phezulu kobutsotsi nxa ukhetho lwethu selulobutsotsi akusela nto ezaphuma enhle ekhethweni okuza kwenza ukuthi sisale sikuma sanctions sisale nje siyinyama echileyo emazweni wonke besinine lakhatshana ngoba singabantu abangakwazi ukwenza ukhetho abangakwazi ukwenza i-democracy abangakwazi ukulandela umthetho so kumele siqalele lapho okumele kuqale khona ku delimitation abantu inani zabo zifakwe kuhle ama constituency abo afakwe kuhle ama ward abo afakwe kuhle kulandelwa inani labantu elikhona elizweni ngempela kusiya ngesensus hatshi nje ukuthi abantu bazenzela umathanda bathatha abantu babasele bathatha abanye babalahlelele basebe sita siyene ekhethweni kunjalo labo abathi kasihambeni kunjalo ngabanga ikwaziyo ukuthi ukhetho lwenjani njengebandla le-MDC sike salenza lona leliphutha sizitshela ukuthi mhlawumbe abantu bangavota ngobuningi kuyaphunyelelwa kodwa hatshi izanu iqalisa ukuropa kusukela enyathelweni lokuqala lwama-election i-delimitation ngenye yakhona i-voters roll ngenye yakhona kusiyafikula ngalokuvota kudala bayabe sebaqeda ngayo
umnumzana Witness Dube ubona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT besixoxa laye eseHarare Uselitshiswa elibi njalo icala umnumzana Job Sikala osehlale eChikurubhi Maximum Prison phose umnyaka wonke. Igqwetha lakhe lithi uSikala wetheswa icala lokuthi wajikijela abanye abantu ngamatshe besemhlanganweni. Okwamanje amapholisa athi wathuthuzela uDlakela kusanda kubhubha unkosikazi Mo Blessing Ali eNyathime. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uThabo uManzini ngokuthi unqusiwe njalo kwemukela ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yeBrithani uKing Charles III ngomgqibelo ozayo. Embikweni awethule enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla, umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke wathi uhlangane lomeli wesigodlo seBrithani eZimbabwe unkosikazi Melanie Robinson izolo bacubungula ezibhadelane lokuthengiselana ukutshala imali kanye lobudlelwane bamazwe omabili. UKing Charles uthethe intambo zombuso kunina uQueen Elizabeth II obhubhe ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Levit Mugejo, isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiselana kanye lobudlelwane lamanye amazwe, utshele iStudio 7 ukuthi bayathokoza ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eBrithani ngoba kutshengisa ukuthi imizamo yabo kahulumende yokusebenzelana lamanye amazwe iyaphumelela. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga kwe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibale, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Okokuqala yikuthi iBrithani ayina choice other than ukuthi invite uPresident weZimbabwe. Ngoba ngani zinengi izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe. And akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona yikuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo and it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe nobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo bayabona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrica neRussia eAfrica lamanye amazwe. So iBritain ayifuni kusalela emuva khona kodwa ku-right nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBritain leZimbabwe sesiba normalized sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo be-benefit eZimbabwe and leZimbabwe benefit.
Lokhu kutshoni phakathi kobudlelwano beleZimbabwe leBrithani kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga kungatshintsha yini ingqondo yabeleBrithani?
Yes, Zimbabwe is open for business. So lawa amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima abanye bafuna ukuphenduka after 2023. And siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama relations awe Zimbabwe lamanye amazwe even ase Europe le America azajintsha. And okunye ukuthengisela ukuthi sebe acceptile ukuthi iland reform program ayisiyo nto ezabuya ibuyele emuva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe iland yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le-access to iland, ebe le-access to ama-natural resources, ebe le-access to umnotho welizwe. So yikho thina sikuchoyo ukuthi hayi mabehle nje bese bekhiphe lama sanctions kuhle kube kawani. Ama sanctions lawa aserve any purpose for interest ye Britain. E-Britain lama sanctions singavuki wakhiphile nje wonke ama sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha e-Britain nxa bengatshengisela mina ngiboni vele kungatshintsha anything really, because I sikho about abantu, I sikho about ama human rights, it's about ama interest, permanent interest awe Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku increase i trade between iBritain le Zimbabwe, bakhangelele i partnership working between iZimbabwe le Britain. Yikho abakhangele lokho okuningi vele abasebe kusebenza, basoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina sihlala sibatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezi azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest, ama-European countries, ama-Americans, as well as iBritain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lutho sisi wami.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, bexoxa ecingweni losithandekileyo mhlanga we-Studio 7 eseBhilitane. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo kahulumende wakwelemelika, obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele amasotsha akwele Sudan alwa labanye abaphansi kwalokho kuthiwa ngizaphinda njalo i-Rapid Support Forces bebeke izikhali phansi. Impi yomvukela le isitshiye abantu abaningi bethithibele, kukuthi-ke abanye abantu bathi kumele kungalwisani lalokho okwenzakalayo. Akungabi lokuthula kwele Sudan selokho kwasuswa esikhundleni ngenkani wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Elomelika lele Japan ayazilolonga elwandle kulandela ukuphoswa kwama-missiles ngele North Korea okuthiwa lizama ukwenza ibhomba le-nyukliya. Ele Ukraine lalo lithi kulabantu abaningi ababulawa ngomakhuphula kwele Ukraine. Kulabantu abaningi eZimbabwe ikakhulu abatsha okuthiwa sebephila ngokunatha utshwala okwedlulisa amalawule okwenza behluleke ukuzisebenzela ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Abasiza izidakwa abagoqela abafundisi labanye eZimbabwe bathi kuyethusa okwenzakala elizweni.
Akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe iqhaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe manikiniki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabheni abazibhuqa emlotheni. Lokhu kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amachumi amane abasanda uhanjiswa esibhedlela seInguchene Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi uqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kamabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, banje, and diazepam, mangemba.
Banengi abakusimo esifana lesikamnumzana Mulipa abancedwa inhlanganiso ye-Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika ku-AA ngale problem ngase ngile depression, sengiqalisa ukuba lama suicidal thoughts, ngingela msebenzi. And in the 3 years engayenza khona iprogram sengareunite le family yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami kathe singani iyaqhubeka isiya phambili. And utshwala bona angingani angibukhanuki, amalanga lokhu ephusha esiya phambili. So waba lowe distance between umuntu engayinguye nomuntu engiwe kathesi.
Bayakhonona labakumabandla ezokholo abahlangana nalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo nguApostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla lePentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezinezinkandiwona, I'm changed.
Ngangidakwa kodwa kathesi ngangibona sengingomunye umuntu, sengizimukile, sengingophilileyo.
Umfundisi Francis Maseza owebandla leBaptist Church emzini we-Epworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi sihlale laye phansi kumuntu ngimtshele, ngimfundise mayelana lalokho okusebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi nxa umuntu sedakiwe singumuntu olwayo, singumuntu ololaka ohlala esihilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi uSemi Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi esikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshona ehlukuluzwa ngubaba nxa evela-ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso ubuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka kukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benatha-ke lapho utshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walonyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo-ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba abatsha ukuba umuntu angazithiba kanjani.
Umfundisi Gibson Botomani owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa ukuthi baphila ngokudakwa bahlala besilwa, bahlala bengabantu abakuma-abuses atshiyeneyo. Labantwana bacina behlela lezimali. So thina njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu libenganathi lezi zinto, njalo uNkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedakwa.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Drugs Prevention Services Trust, umnumzana Mandla Simba, uthi utshwala buyingozi.
48% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
U40% we-psychosis yesibindi emhlabeni wonke ubangelwa ukusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Lindani Moyo uyakusekela lokhu.
Ontanga abaselantu abayenzayo bahlala behleli nje, so uthola ukuthi abangani babo bayanatha suke labo sebejoyina kungenxa yesituation lesi yenza into zonke zibe worse.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye-World Health Organization bathi abantu abafika izigidi ezintathu 3 million babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempilakahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantu abanengi eWange lezinye indawo esabelweni seMatabeleland North bathi inyamazana zasendle zibathwalise nzima okokuthi zifisa ukuthi behlawulwe nguhulumende ngoba ziphuma endaweni ezigcinwe khona okusemthethweni zingene ebantwini abaphanda impilo. Unokuthaba Dlamini usipha loludaba eseWange.
Ngomnyaka ophelileyo esiqintini senduna uMvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe yinyathi walimala okumangalisayo walaliswa esibhedlela kobulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende oleZimbabwe Parks and National Wildlife Authority labe Forestry Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ohlala eMpumelelo wagwazwa yenyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela empilo Central Hospital kobulawayo. Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka ophelileyo, unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni senduna uMvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilithumi ezabulawa izilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka, kulojaha ophose wabulawa yisilwane eyeluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council, uMnumzana Phindile Ncube, uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechethe leChikanda kubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechethe, uMnumzana Give Me Again Moyo, usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba babulazi izinyamazana lezi kungenasizo abaluthola, abathathelwe ukudla akulasizo abaluthola, abathathelwe izifuyo akulasizo abaluthola. Abanye abantu kwalokwesaba behambe ezigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathela indlovu sidliwa izilwane, isifuyo sizadliwa izinyamazana, abantu bayemabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo waphathisa ngalo, akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimbele esesibhedlela uhulumende sakhe akula indlovu. Kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomali siwazo, lezi zilwane lezi zilomali siwazo oyi-national park. Kulo mama esidobe enumber 4 wadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi, utshiyelwe ngumkakhe engumfelokazi wathiyelwe izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo saphambili lemo. Umuntu lo usedlele uya ngaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwaziwe yinyathi waswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwatshaya izimali izakhamizi ukuze ethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa indlala ngoba sivuka emadabu akusa silindana silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, so sikwazi ukuthi singenze njani. Njalo lesivuno sakhona sisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
UMnumzana Joshua Ngwenya, umlisa wesiqintini sekaChechethe, uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Thina umcabango wethu ngokuthi nxamte edlelwe amabele akhe kaphiwe kumbe inkomo kaphiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngaviselwa phansi zinyamazana. Into enye enginanzelelayo, umthetho ubunjwa, umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana. Umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazana zabe zimhlobo zibahlukuluza abantu, abantu ke bona kuthiwani nxa sesitheza abahlukuluza. Khonoko ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe ngomthetho.
Obona ngezenzelo umnumzana Farai Maguwu owe Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu ukuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. UMaguwu uthi okunye njalo ukuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamele langa kungene abantu.
Government is sometimes the resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakhampani embayo, okuyikho osokubangile ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe, lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale ngenxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao, isikhulumeli sezimparks, uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher, considering that we are now moving into the drier months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumi lane. Inani leli phezulu sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu lesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu, yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulongwe obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi.
And many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Banengi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulwisana phakathi kwenyamazana zasendle loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, silent on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I lay low. Listen, but you get a chance to blow. I go to the mansion, but I'm cash and jungle bobo. But look, but I'm a king, but I'm telling you. What in the middle, what is in the what? What in the middle, but with my tongue. Shish, that you miss your low. I don't look up, feeling like a pokemon pokemon, but pokemon and the book of a cock. Who knows the leaders, if you go over the political cock, a pokemon for tongue, a singing was a telling in bed. My question is, I'm a telling in bed. My shuttle in bed, and I look up, feeling like a book and step. But look, I'm standing to the one and baba. I smell it, it's in the double bars, the level is high, and when I listen, I'm a particular long bumper. Every time I speak, I need to tell my lesson, and I got the heart of the master, the passion, and brother, because cousin, and cousin, the special rapper, you got this, you got the bunch of, you're gonna lose it. From over my mom, I know it. Honey, but truth, the belly, but truth, the eight. When I step in the boot, oh my god, you're going across. I'm not the kind that you want to cross. When I go, my come a predator, tell me a bury, and force to carry across. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess, father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing, I'm shit. I am a big man. I am a big man. cop, cop, gas, cop, Yimingo, Devil Cop, the Slim Kulmako, because I'm rapper, but I'm a cop, I'm petty flock, your bubble was hard, and the good class of the Gatta, you could pet up on what I'm a family star. Some of my song, I'm a Kulama Tam, but I'm a sick for Kulama Kata with someone a flow and a flower and a flower, and I'm a chill as the burn of a mop. But the Benzan, I'm rapper, but I'm a queening yako, fellow with my comrade, I met the top, and she hasn't yet, you're rapping the comedy rappers, I'm a mumbling.
Akiwe lapoke uti ngeke bengimele ulabuthi kunamhla sokuqa ngobukhohlakali ukuthi wabenziwa ngabacetshengelwa ukuba badlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebenye ezinye vesilazo idale le-constitutional court selithethe isinqumo sokuthi kumele ngenyanga ezayo kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT. Kusetheswe elinye njalo licala uJob Sikhala. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalisa umthembo sithi Gibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.